lolu daba nje kusobala kusegcekeni lokho kokuthi uhulumende kaRobert Mugabe ubanyuthile ibhewu ngoba akwenzi ukuthi icala abalethiswayo kuthiwa baphiwe ibheyili eye-1,000 zona izinto zakhona abakuthiwa bazijongile ziwe-$80 ziwe-$80 into zakhona zikhona okuyizigqoko lokungamaseka kwakhona kukhona akula nto esibelekeleyo kodwa sekekuthiwa kumele bebhadale i-1,000 so lokhu nje kusitshengisa nje ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe uzimisele sibili ukusimisa ukuya phambili loku-occupy Africa Unity Square. Kodwa into angayaziyo ngeyokuthi thina asitoze sabuyela muva ngoba abanye bethu babotshiwe siyabe silokhu sihamba sisiya phambili.
Abanye laba ababotshwe izolo abangamiswanga emthethweni laba bona bazamiswa nini?
Abanye bakhona abangu-level laba bamiswa kusasa phambili kwazi umthethandaba ngoba amapholisa kade engakatholi icala elokuwabethisa. So okantambama lamuhla sebesitshelile ukuthi hhayi icala sesilalo bethiswa icala elokuphambanisa amapholisa ukwenza umsebenzi wawo okubopha abantu.
Nxa icala belingakatholakali babotshwe njani po?
Baphongukubotshwa nje ngoba kube kumele babotshwe nje then sebedingelwa icala.
Ukhona ukubotshwa kwabanye benu lokhu kuzaliphazamisa na?
Hayi ngitsho cha hathi bo ukubotshwa kwabanye bethu akusiphazamisi ngoba thina sizimisele ukuya phambili. Namuhla sibuthene nje e-Africa Unity Square ngo-5 to 6 yethu sayenza njengehlala yenja yemalanga wonke. Namhla ntambama sizimisele ukulala futhi asilandi lokuthi abanye babotshiwe ngoba lempi esilwayo ayisoyabalaba abantu ababotshiwe niyomntwana wonke oweZimbabwe. So abantwana beZimbabwe kuba bambile seleki besizwa ukuthi kuthiwa ama-comrades abotshiwe kwathiwa babhadele ibheli ye-1,000. So sebezimisele nje ukubuya phambili labo ukuthi bazosijoyina silale sibaningi.